sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlanga 24 kunhlolanja 2020 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayisindlela yokulungisa icala elinjengomgcazo elinjengekusawuni. Sakwenziwa ngaliya ndlela, icala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo.
Udaba lokugejwa kwamathambo abantu ababulawa igugurawundi soluphehle imbono etshiyeneyo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikwelise emuva kakhulu.
Bayakhala abaningi ngokuthengiswa kwamafutha ezimota ngedola leMelika.
Okufikayo kuyadliwa nje ngoba le ndlala ibhahe kangaka nje makufike lezo nhlanzi abantu bafike bazidle.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ukuthi bengazidli. Kwenziwa umhlangano omkhulu eVictoria Falls okhokelwa inhlanganiso ye-United Nations. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa ukuhlangana lenkokheli yosiko eMathebeleleni phezu kohlelo lokugebha amathambo abantu ababulawa igugurawundi ukuze bangcwatshwe kutsha soluphehle imbono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abathi ngempela abantu laba kumele bangcwatshwe kutsha, abanye bathi uMnangagwa kumele aqale akhulumisane lezihlobo zabantu laba njalo axolise. Abanye njalo bathi kumele abaphatheka kulumbhuqazwe babotshwe bavalelwe entolongweni ukuze kube lokuxolelana okugcweleyo. UMnangagwa uhlangane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleleni kobulawayo kumaviki amabili edluleyo, kodwa abanye bathi inhlanganiso lezi kazikwazi ukukhulumela wonke uZulu weMathebeleleni lweMidlands owathintwa igugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Vele into eyenziwa nguhulumende into engaqondanga, kuzanywa ukuganga ngokubona kwami, kuyagangwa nje lapha kuchitha isikhathi sabantu. Kakula njongo yokulungisa udaba lwegugurawundi, kodwa bafuna ukulungisa ngendlela ezabenza bazuze, babonakale bengalacala, babonakale bengabantu abancedayo. Usesiza uMnangagwa endaweni lapho afika nguhulumende ngabo-1980s abaqeda khona abantu. Sesiza namhlanje ngumuntu ongathi uzonceda abantu ukuthi kumele bambonge. Ngizolisiza ngodaba lwegugurawundi asixoxele. Ayisindlela yokulungisa icala elinjengombhuqazwe elinjengegugurawundi. Sakwenziwa ngaliya ndlela. Ayisilo siko ukuthi ungadinga indlela yesiko. Licala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo. Kanti-ke abakhulu emsebenzini wokulungisa udaba lwegugurawundi kumele kube yithi thina esafelwayo, esalimalayo, esiyithi esadlula phakathi kobunzima begugurawundi, hayi ukuthi kube nguMnangagwa onguye odrive ibhasi yokulungisa udaba lwegugurawundi.
Inhlanganiso lezi ezikhulumisana loMnangagwa zithi zimela abantu beMathebeleleni izifiso zabo okugoqela obona abafelwa izihlobo, akunjalo yini?
Angeke ngibaphikise kulokho ngoba phela abantu bahlukahlukene ngobunengi, khuluma ngabantu abangamamiliyoni abasemathebeleleni. Kodwa mina labanye asivumi ukuthi uMnangagwa abuye esengumesiya kule ndawo, esengumsindisi, esenguye othi ngiyalinceda ngodaba lwegugurawundi. Ngabe ube ngumuntu ozinikeleyo, ngabe uyakhulula lolu daba lwenziwe ngendlela abantu abafuna ukuthi balungise ngayo. Ungakhangela indlela le yokuthi kugejwe, kungcwatshwe abantu. Yena izizathu zakhe zokuthi kwenziwe kayisizo thina esilazo. Kumele kulungiswe yona lento le, licala lawana mangcwaba. Amele athithwe aphathwe njengecala, alungiswe njengecala. Isintu singene ngemva kokuba sekuthwe leli licala. Ngaphandle kwalokho akulanto ezasebenza. Yebo kambe ukukhulumisana kuhle, yebo kambe ukuxoxisana kuhle, angiboni ukuthi bakhona abantu abangakuphikisa lokho ukuthi ukuxoxisana kuhle. Kodwa kungaxoxiswana kuyikuthi umnanga kufika engumuntu ozosiza abantu, kodwa engumuntu ovuma icala esamukela ukuthi abantu baqedwa igugura wondi. Ngakho ufuna ukwazi ukuthi kulungiswe njani.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Abasekeli be-MDC ababili, umnumzana Makomborero Aruzibishe lomnumzana Alan Moyo, ababotshwe ngolwesine ngeviki edluleyo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho, bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi namuhla ngemva kokubavumela ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Umnumzana Aruzibishe lomnumzana Moyo babotshwe ndawonye labanye abedlula amachumi amathathu ngemva kokutshengisela kwabasakhulayo bebandla leli eHarare ngolwesithathu besola umbuso weZANU-PF. Kodwa abanye baphanga bakhululwa bengetheswa ngacala. Igqwetha lababili laba umnumzana Obey Shaba utshele iStudio 7 ukuthi umantshi ubahlawulise amadola ayinkulungwane eyodwa ngamunye e-bail. Uthe njalo kumele bayezibika emapholiseni kabili ngeviki. Udaba lwabo luzathethwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota luyaqhubeka elizweni, njalo abanye sebewathengisa emkambo wensitha ngedola leMelika kulandela ukuvunyelwa kwamanye amagalaji nguhulumende ukuthi bewathengise ngemali yeMelika. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhu kulendwendwe kwamanye amagalaji eHarare loba nje uhulumende sevumele abanye ukuba bathengise amafutha ezimota ngedola leMelika. Amafutha la athengwa yilabo abaledola leMelika ukuthi abangelalo badinga amafutha emagalajini athengisa ngamabond notes. Amafutha epetrol abiza imali esuka $1.10 kusiya $1.20 kusilinganiso selitha. Abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthola imali engaka ekuthenga amafutha ezimota. Amanye amagalaji athengisa amafutha ngedola leMelika agoqela elezuba, Total, leGlobe Petroleum lapho okulokhu kulendwendwe. Egalajini leTotal kumgwaqo kaSamora lo-50th Street, omunye othengisa amafutha ubethela ezigubhini engathengiseli abezimota. Kwelinye igalaji elisecileni ledale lePhalamende bekulendwendwe ezimangalisayo. Umtshayeli obedinga amafutha ezimota umnumzana Brighton Mudzingwa uthi bathwele nzima.
Ndizileka bafio fio kuto hadira because fio umunomuka kutoteza kutenera magaraji kuti pairi ndepapi
ifueli isithwalise nzima uva singayithola njani loba ngapi siyithenga nge-1955 emagarajini emkambo omnyama kayithenyeki. Emkambeni omnyama ufuna imali yakweleMelika. Nxa ule mali yakweleMelika awusweli ifueli.
Lokhu kusekelwe ngomunye odinga amafutha ezimota umnumzana Chuma.
Ndicharge mbeleki Maria Gawanda akwanise kuyiwane kubadala kombi.
Uthi sitshele abadala ukuthi sibhadalisa i-$10 akwenzi. Saqala sisithi $6 kodwa abadala kabalayo imali. I-$10 asingeke sithi yikudula kodwa abantu abalamali.
Abagada imichova abanjengomnumzana Kutsa isithole uthi lawo bathwele amagaba avuzayo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikwelisemuva kakhulu. wabaka testa na nzele uti imichova layo isinluchwani imichove toli fuel so esikhathini esiningi sila kuthi sime simelelele imichove engabuyiyo njalo isidula emsebenzini sesizwile lokho siqolisa ngokuphuza kuyemsebenzini lakho ntambama nxa sesibuyele ezindlini siyafika ebusuku abantwana sebelele so ngabe uhulumeni uyangenela aqede lolu dubo ngoba khona sibili ukusebenza ngenxa yokuthi loba wona amagate sibi nxa ehamba siyananzela ukuthi lakufunakala ifuel naleyo ukuthi sithele ama-generator ethu la konke lokhu sokusiphambanisele kakhulu.
Umnumzana Lafios Banda laye uyakhala okumangalisayo.
Affecta ku transport ngoba i transport ama prices angkhona ukuthi zigade siyemisebenzini umbe kuma business esibuya kuyo sithwala nzima ukuthi thole transport etholakalani amazupco yes akhona but they are limited and amazupco they are not time conscious some of us imisebenzi yethu i time conscious siyawumele uhambe ngesikhathi so ukuthi umele uzupco ngicina ungasabambi isikhathi sokuthi siyemisebenzini njalo ugcina ukuxotshisa unganona awukho serious or professional ngomsebenzi.
Amagalaji athengisa amafutha ngemali engange $19.55 Zimbabwean dollars idizili kuthi petrol yenza $18.28 Zimbabwean dollars. Sethulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Fortune Chase umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende obona ngezomlilo kagesi lamafutha. Ngimele Studio 7 ngiseRare ngimlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo lakho abanengi bakhala ngokuthengiswa kwepetrol ledizili ngedola lemelika besithi kabayiholi limali. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abathwala uZulu bathi kabe nelisi ukuthenga amafutha ezimota ngedola lemelika ngoba abantu behola idola leZimbabwe abahlawulela ngalo imichova. Omunye wabachayeli umnumzana Mike Sibanda uthi abantu behluleka ukuhlawulela imichova ngedola leZimbabwe.
Ifuel ethengiswa ngeUSA ifuel esingeke sikwanise masisebenza like njengabantu bomchova ayikwaniseki because abantu abaholi USA plus USA li very expensive angakula muntu olutholayo lapho. Abantu bayakhala kakhulu ukuthi bebhadale leyo mali even ibhondi abakwanisi ukulibhadala. I-USA foreign currency irand abakwanisi ukulibhadala so lathi sabe sikhala ukuthi amagaraji eyenze iswipe ekokheshi layo neyibhondi.
Omunye njalo umchayeli umnumzana Mxolisi Dube uthi imota azisagcwali ngoba amafutha ezimota akhwela njalo nje.
Hayi, ipetrol asakwanisi ukuthenga ngama-US dollar ngoba kasila access yokuwathola. Wonke umuntu obuyayo efuna ukugada ezimota zebhizinisi ufuna ubhadala ngebhondi. So ngayekuba usiphatheleni ufuna ukuthenga i-US dollar bakutshela inkalakatha zezimali ukuthi sosenza ibhizinisi yethu ibe nzima. Kuqala sasikwanisa ukuthaya three trips khathesi sokuphuma imoto eyi-1 nelanga lakho nzima. So hayi ifuel ngayo at least igovernment iyasenzela ngcono iyehlise yenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi behambe esikhana ukuthi ishajelwe ngama-US dollar njalo silokhu ihlala ikhwela njalo nje khathesi umuntu namuntu agade imota nge-$30 sasu ipetrol ikhwele ethi ebuya sasa simshaja $30 kasakwanisi sebuyele emuva. So imota zethu azisagcwali.
Umbalisi umnumzana Elliot Zulu ohola idola leZimbabwe uthi amafutha ezimota kawathengeki ngedola leMelika.
Mina le ndaba yokuthenga ifuel ngeForex ayingiphathi kahle le. Ngibona kuyindaba engekho right kakhulu ngokuba thina sisebenza sihola ibhondi. So nxa uyafika egarajini uthiwe ukhiphe iForex uyabuya lithathana.
Kodwa umchayeli wezimota umnumzana Prince Chirisa uthi kulungile ukuthengisa amafutha ezimota ngedola leMelika.
Uthi hayi kuright lokho okwenzakele ukuthi i-fuel prices zebe kuma-forex. Ngikhona kuzalikhokhulela ukuthi everything somele ku-forex.
Umnumzana Dumisani Hadebe uthi kungcono ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika kulokusebenzisa idola leZimbabwe.
Kungcono selokuthi umuntu ma ethenga i-fuel athenge le yama-US dollar. Kungcono kakhulu ngoba isikhathi osipendayo ulayini lifuel le emagaraji athengiswa nge-RTGS hayi siningi kakhulu. Uyalayina silo even ako 7 hours lokhu ulayinini kodwa le ethengiswa nge-US dollar le especially lapha ko-floor ku-Plumtree Road idola 25 per litre. Ngiyazithela i-5 litres yami nje futhi ifuel yangikhona iyalasta.
Amafutha eZimbabwe athengiswa ngedola 25 ngedola leMelika kuthi ngemali yakuleli yi-$19.04. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ezilesisindo se 400 grams ezohlobo lwe Cape Point, Saldanha, Shoprite, Checkers le OK House brands ukuthi bazivisele lapho abazithenge khona ngoba bengazidla bazagula. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe inkampani yeWest Point Processor okuyiyo evalela lezinhlanzi emagabheni ibisizithengisela izitolo zokudla iShoprite leCheckers, inhlanzi esemagabheni lawa azilungelanga ukudliwa ngoba amagabha khona avalwe ngendlela enza zibe ingozi emzimbeni. Linkampani ithi inhlanzi lezi zisemagabheni alesisindo se 400 grams kuthi ke phandle kwazo zibhalwe pilchards in tomato sauce, Cape Point kumbe Saldanha, Shoprite brand, Checkers brand kumbe OK House brand. Okuyizwe semagabheni ayingozi zile nombolo kumbe batch codes ngolwemzini UZST2 kumbe UZSC2. Ngokutsho kwengcitshi, amanye ala magabha abonakala ngokukhukhumala. Bonke abathengele izinhlanzi bakhuthazwa ukuthi bazibuyisele ezitolo lezi baphiwe imali yabo. Lumbiko sitsheining lezalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victor Smatutu uthi ngenxa yokuthi lezi nhlanzi zilento ngephansi, inenge elihlala kwele South Africa lisebenzisa zona njengesithebo.
Mase zisukile lapha South Africa zaya Zimbabwe, ama chances okuthi lezo nhlanzi ziphinde ziphendukiswe zibuye ngapha South Africa zibiswe lapha ezithengwe khona angakanani? And abantu mabe receiver ukudla ekhaya bavela bakudle nje ngoba kukho makufika nje kuyadliwa, asikho isikhathi sokuqala ukuthi kulinde ukuthi kuzwakale ukuthi lokukulungile noma kulunganga. Okufika kuyadliwa nje ngoba njengoba le ndlala ibhahe kangaka nje makufike lezo nhlanzi abantu basike bazidle.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi usizi ukuthi iningi labadabuka eZimbabwe kungenzeka kudala lezi nhlanzi zathunyelwa emakhaya zadliwa ngabazali lemuli eseZimbabwe.
Senkingeni enkulu kakhulu sesihlayele emosweni wenkosi ukuthi bakithi abantu bakithi abazange bathenga lezo zinto ezitholakale zingekho rayi.
UMathuthu uthi kungenzeka vele labanye abangakazidli khonale eZimbabwe abasoke bawuthola umbiko wokuthi bangazidli.
Ngicabanga ukuthi uma kuyikuthi lobo butho obukhona kulezo nhlanzi buzobulala abantu, abantu abazokufa ngabantu baseZimbabwe kakhulu. Ngoba lokuthi zibuyiselwe, lokuthi imeseji zifike kibo ukuthi inhlanzi lezo zilungilwe ziphenduke, izofika nzima. Izofika nini? Lokuthi zize ziphendukiswe lezo nhlanzi kusafunakala bo-transport bokuthi lezo nhlanzi zisuswe futhi eZimbabwe zibuyiswe ngapha eSouth Africa. Asazi bakithi, kodwa ngicabanga ukuthi kungenye into nje engazi ukuthi singayithini.
Ngaphandle kwabeZimbabwe abahlala kwele South Africa, lalabo abathumela izihlobo zabo ekhaya, iningi lezitolo zeZimbabwe zithenga ukudla kwele South Africa. Okungenzeka vele lezi nhlanzi zigcwele ezitolo eziningi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku live talk lamhlanje sixoxa ngokusilela kwamafutha ezimota ngesikhathi abanye sebewathengisa ngedola leMelika. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. C singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umkhokheli kahulumende wakweleLesotho umnumzana Thomas Thabane umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokubulala owake waba ngumkakhe unkosikazi Lipolole Thabane owayesilwa laye. Umkakhe omutsha unkosikazi Mesaya Thabane ubhekane lecala elifanayo. Amagqwetha akhe athi kumele icala leli lithethwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. Umkhuhlane we-coronavirus usubhidliza imikambo yemali emhlabeni wonke jikelele eyama-stock markets kulandela ukumemetheka komkhuhlane lokwele China e-South Korea lakwamanye amazwe. Umkhuhlane lo usubambe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisishiyagalombili 77,000 wabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2,592. Enye imuli emathebeleleni North iphila kahle kungakhathalekile ukuthi omunye wabazali uphila legciwane lengculaza kuthi njalo isithandwa sakhe kasilalo leligciwane. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu laba balabantwana abathathu abangela gciwane lengculaza, isimo sabo sesiveze ukuba abathetheneyo ababili omunye ongela gciwane lengculaza bengahlala kahle. Inhlanganiso elwisana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ikhuthaza ukuba abantu bazi isimo sabo ngomkhuhlane lo ukuze baphile kahle. Zinengi imuli eziphila legciwane phakathi kukamama lobaba abekhona ongela gciwane, njalo kulandelwa inhlelo zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane imuli zibe labantwana abangela gcikwane. Unkosikazi Nombulelo Nyoni oleminyaka engamachumi amane lanye oyakhele emathebheleland North St Paul's eLupane uchaza isimo sakhe.
Hayi, mina ngiphathekile ngabanjwa umkhuhlane i-HIV ngo-2008. Ngangizihambela nje esibhedlela ngisithi kahle ngiyethestwa, nje ngafika ngathestwa ngabamba ngase ngiqalisa amaphilisi so ngiku-art. Into engihluphayo ukuthi mina ngabanjwa ngiyanatha amaphilisi but ubaba kanathi. Bonke labantwana after that sembanjwe ngabazali abantu abama bayi-2, abantu abami bonke bayi-right, bayi-clean, babu-negative. Ah, kuyangihlukuluza ngoba ngiyakudinga ngiyakuswela ukuthi kanti umkhuhlane lo ngawuthatha ngaphi. Ngoba vele ubaba sisonke kagoke i-charge lomkhwenyana sisihlanganela nje.
Unkosikazi Nyoni uthi uyajabula ngoba umyeni wakhe uyasamukela isimo sakhe. Ungezelele ethi kuba nzima ukunatha amaphilisi umuntu engadlanga njengoba ilizwe libhekane lendlala.
Ukunatha amaphilisi ungadlanga kunzima, amaphilisi akhona ayenza isiyezi ayahlukuluza vele umzimba wona, afuna ukuthi umuntu sibile abe le-balanced diet.
Umnumzana Thembani Nyoni uthi uyasamukela isimo abalaso, njalo ikhosikazi lakhe ulithanda okwamagama.
Hayi, mina isimo sikamama ngasamukela ngokuhle, lami ngikhangelela ukuthi kanti ngikuza ngitshintsha njani, njengoba ngangikhangela ngabona ukuthi kungatshintsha nini nxa vele umuntu vele ngila isimo sekumele ngisamukele sinjani.
Umnumzana Douglas Moyo obona ukuqhutshwa kwenhlelo eNational AIDS Council uthi kuyenzakala ukuthola omunye elegcikwane omunye engelalo.
Ye, kuyenzakala sibili ukuthi kutholakala ukuthi omunye walaba ababili abahlala bonke kumbe ngithi abathanda nayo omunye atholakale elegcikwane le-HIV omunye engela. Bakathekileyo nxa sokutholakale umumo onjalo yikuthi lowo otholakale elegcikwane ahlaqalise ukuthi afakwe ehlelweni kumbe anathe amaphilisi esiwathi antiretroviral therapy.
Umoyo uthi balohlelo lokuhlola abesifazana abazithweleyo ukuze bavikele ingane ekubambeni igcikwane lengculaza.
Ake sithi nangu ngumama usehloliwe esiyabhalisa isisu esibhedlela. Athe ehlolwa lapha umama kutholakala ukuthi ulegcikwane le-HIV. Kulezi insuku nge test and treat iprogram ekhona umama uhlakhuthazwe ukuthi ahlaqaliswe ukufaka ehlelweni kwenzela ukuthi amaphilisi lawa iart ayehlise amathuba athelele ingane yakhe igciwane.
Ilizwe alikabi lenani eliqotho lemuli lapho okulobaba olegciwane lomama ongelalo kumbe umama otholakala elegciwane kodwa omunye wakhe engelalo. Ngomnyaka ka 2018 eZimbabwe kube labantu abedlula isigidi esisodwa i 1.3 million abalegciwane lengculaza. Phakathi kwalaba bantu abazinku lungwane ezingamachumi amathathu lasificwa mnemibili 38,000 ababamba umkhuhlane wengculaza ngomnyaka ka 2018. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usuqalile umhlangano omkhulu ohlolisisa inhlelo ezijiyeneyo kuzwekazi le-Afrika we-African Regional Forum on Sustainable Development. Omunye walabo abasemhlanganweni lo eVictoria Falls ngunkosazana Amina Mohamed, ongumsekeli kasibalukhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations. Okunye okuxoxwe emhlanganweni lo ngokuhambelana lezifundo ze-science, i-technology, engineering le-mathematics. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla. Omunye wabasemhlanganweni lo ngosakhulayo unkosazana Hlengi weMthethwa, yena oxoxelo Mike Wobe we-Studio 7.
Ngiyajabula nje ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngihlanganyele lamazwe amaningi awe-Afrika ukuxoxisana ngokuphumelela ngentuthuko ye-Afrika. Into engijabulisayo ngomhlangano lo esilawo yikuthi kukhanya baqakathekisa ukuthi sokumele sitshintshe indlela esebenza ngayo. Itimu nxa uyikhangelile bathe khona a decade to deliver a transformed and prosperous Africa. So basinike 10 years lezo zilandelayo ukuthi guys sokumele siguquke indlela esebenza ngakhona, siguqule indlela esikhuluma ngakhona ukubana senelisi ukuthi singakhulumi kuphela but si-implement konke lokho esikhuluma ngakhona.
Kukhona na osekuqanjiwe okuqakathekile okumayelana ngokuthuthukiswa komnotho kweZimbabwe njalo ukuthuthukiswa kwabantu abasakhulayo?
Alright, into ekhona abantu abalokhu beqakathekisa, I think ikhulunywa njalo ngu-regional director no-representative we-UNESCO uProfessor Hubert Gisgen. Uthe khona kumele sikhande ukuqakatheka kwe-science, technology and innovation ngoba kumele siguqule indlela abadala abasebenza ngakhona. Sinanzelela ukuthi science and technology is the only way to go forward in terms of ukuthuthukisa amazwe ethu.
Ubona ngani kukhona okuzaphuma emhlanganweni lo okulakho ukuthuthukisa abasha kweZimbabwe?
Inkalakatha Mike ukuthi abantu banikwe indlela zokuthi bathuthukise because ukukhalaza okuningi engikuzayo vele ebantwini abatha indaba yemali.
Unkosazana Hlengi weMthethwa ngosakhulayo. Uma ikuphinde waxoxa njalo lengcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuqakathekile ukuthi omongameli leziphicamfundo laba abazisayo uhamba kwemnotho bahlangane. Kodwa inkinga yokuthi vele into eze-Afrika iy'khulumo zakhona zizaziningi, kuyakhulunywa kodwa akulazitheli, akula into ephumayo eqondakalayo. Sekhuluma nge-agenda 2063 bayabe sebengasekho, so akula accountability, akula ma-milestone. So kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngomnotho kakube labantu abazisayo, kungabi labantu abembuswazo kuphela. Ye, ukuhlangana kuqakathekile.
Siyezwa u-UN Deputy Secretary u-Amina Mohamed esithi umhlangano lo ukhangela ukuthinta indaba zomnotho. Kukhona ungaphuma na ongalethi nguquko kweZimbabwe?
Ikho engisho ukuthi into zomnotho inkinga iqondane lomnotho lokuyanga eZimbabwe ziyazakala. So kubhalwe ama-policy papers amaningi, siyazi ukuthi kuyitshontshwa kwama-resources, i-corruption, into zakhona ziyazakala. Into eqakathekile ukuthi bazimisele na ukuthatha izimilo ezabethethwe emhlanganweni.
Nam uMhlabe kulomhlangano owe African Regional Science Technology and Innovation Forum lapho sizwe uProfessor Amon Murira esithi kumele siqhakathekise imfundo ze science technology engineering kanye le mathematics ngenxa yokuthi kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Wena ukubona njani lokho?
Yelo iqiniso ngoba siyazi ukuthi gathesi isikhathi esiphila kuso isikhathi se 5G isikhathi sokuthi ihlupheke eziningi zicondane le technology gathesi nxa amagethi engekho kakusakhulunywa ngamandla ngamalanti ewa.
Siyabonga mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.